nyama ke wayibona inkunzi emnyama ayinandaba ungadandaba ayiphakimi ngalakaza ayiphakimi inkunzi emnyama ke wayibona inkunzi emnyama ayinandaba ungadandaba ayiphakimi ngalakaza ayiphakimi inkunzi emnyama ke wayibona inkunzi emnyama ayinandaba ungadandaba
Nyama ke wayibona inkunzi emnyama ayinandaba ungadandaba.